waku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomgqibelo omhla ka 16 kuMbimbi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi sokubhubhe abantu abangamachumi amathathu lanye i-31 esigabeni seManicaland kakhulu eChimanimani ngezulu lesiqhotho eliselizweni elibizwa ngokuthiwa i-cyclone Idai, njalo abanye ababonakali.
Yes, sesitholile ama-phone calls abantu bebuza ukuthi bangachiya ngapha ama-donations ngisanda kuthatha izigqoko lokunye okuningi makuma-students enasti. So kusasa I think izaba 1 or 2 ama-pickups lapho engizabe ngitopha khona izinto abantu abafisa ukuthi bezidonate.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko eduduza imuli zabatshone kulingozi, njalo ebonga lokuzimisela kwabantu ababahlengayo eselizweni le-United Arab Emirates lapho afike khona namhla. Siza kuzwa impumela yomdlalo phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Esperance le-Tunisia angqikelane namhla enkundleni ye-Barberfield Stadium koBulawayo.
I-Esperance ihambe ku-halftime ikhokhela nge-1-0 lapho abahlohle khona ngemva kwe-15 minutes. Kwazi ukuthi abafana be-FC Platinum basebeyenelisa ukubana be-equalize ngemva kwe-63 minutes lapho kuhle khona u-Ali Sadiq.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Uhulumende uthi sokubhubhe abantu abangamachumi amathathu lanye i-31 esigabeni seManicaland ikakhulu eChimanimani ngezulu lesiqhotho eliselizweni elibizwa ngokuthi i-cyclone Idai. Abanye abantu belokhu bengabonakali. Ukucatshangelwa ukuthi inani labantu ababulewe yileli zulu liphezulu kakhulu, njengoba abazama ukubahlenga besehluleka ukufinyelela iChimanimani. Amanye amabholoho kulindawo asebhidlikile, njalo imifula uHaroni loNyahonde yadabuka. Abantu badilikelwe izindlu, njalo abanye bebehlengwa sebesezintabeni endaweni ezigoqela iHimalaya eMutare, iTangamvura, iCharles Holt Farm, iMachongwe, iVimba, leCopper Growth Point. Uhulumende uqhubeka isithi kulendawo ezimbili ezokulondoloza abahlengiweyo ama-command center. Eyokuqala ingeyemhanda Rume Center, lapho okulabavela eChimanimani, le-Christian School, elabahlengwe eRisutu. Uthi ibutho eChipinge liphakathi kokuzama ukuhlenga abantwana besikolo abafika phose amakhulu amabili, abayi-197, besuka esikolo seCharles Luwanga, bebasa khona eMhanda Rume. Uhulumende uthi lo ngumzamo olukhuni ngoba kufanele wenziwe ngendizamtshina ze-Air Force yakhe, kodwa umumo womkhathi ikakhulu umoya omkhulu uyakwenqaba lokhu. Uhulumende usexwayise abantu ukuthi bebekezele bengachaphi imifula egcweleyo, njengoba abanye isibathethe besenza lokhu. Isiphathamandla sogatsha lokuhlenga abantu olwe-Civil Protection Unit, uMnumzana Nathan Gomo, kanye lesiphathamandla sikahulumende, u-District Administrator weManicaland, uMnumzana Wilson Bore, bagcizelela izehlakalo esezibalisiwe ku-Studio 7. Lanxa iningi lichothoza uhulumende lisithi kalungiselelanga lolu hlupho, yena uyakwala lokhu ngoba isithi wazise abantu kuseselesikhathi. Uthi abanye abancedisa abantu ngosizo olutshiyeneyo bagoqela amapholisa, ingcwethi zokuhlenga abantu emanzini ezama-sub aqua units, inhlanganiso ye-International Organization of Migration, i-Red Cross, i-Save the Children, abanye abazikhethela ukwenza lokhu ama-volunteers, labanye. Izulu leli elivelele eMozambique lifike izolo eZimbabwe, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi sikhuluma nje seliphambuka selisiya eMaswingo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Se lokho sekudaba loni umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko etuduza imuli zabachone kulingozi njalo ebonga ukuzimisela kwabantu ababahlengayo. Wethule lumbiko ese Abu Dhabi elizweni le United Arab Emirates lapho afike khona namuhla ngezinye zenhlelo zikahulumende athinge zokuqinisa ubudlelwano lamanye amazwe kanye lokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa ukhathwe iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umnumzana George Charamba, umphathintambo obona ubudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sifosiso Moyo, owezokwenjiwa kwemigodi umnumzana Winston Chitando, owezemali umnumzana Mthuli Ncube, kanye lesiphathamandla sebutho uGeneral Valerio Sibanda. Isiphathamandla senkampani yeSite njalo eyintatheli izindaba umnumzana Senzele Ndebele uthi usexhasanele inye inhlanganiso ukuthi beqoqele abathinteke kusehlakalo sezulu lecyclone Idai impahla asizweni echasisa.
Well, ke sibona ukuthi kube lomonakala kakhulu wenzakeleyo. Sasesibona ukuthi bakhona abanye abenhlanganiso ethiwa yi-medical mission abazama ukuthi betholeke uncedo, becele ebantwini ukuthi bebe loncedo lokuthi bangahambisa kulabo abalahlekele zimpahla lakho konke. Sasesithi thina njenge-Center for Innovation and Technology singenelisa ukuthi sibancedise, sicele abantu bakobulawayo lezindawo eziseduze ukuthi abalakho elesifiso sokuthi bangadoneta belethe-ke into zabo kithi, thina sesizahlelisa laphambili-ke kuyefika kulabo abafuna uncedo.
Kodwa sikhuluma nje abantu bayaletha yini okokunceda?
Yes, sesitholile ama phone calls abantu bebuza ukuthi bangachiya ngapha ama donations ngisanda kuthatha izigqoko lokunye okuningi makuma students e-NUST abathe bona lapho bafuna ukuphatheka. So kusasa I think ngizaba 1 or 2 ama pickups lapho ngizabe ntopha khona izinto abantu abafisa ukuthi bezidonate.
Abantu kobulawayo bazwisisa okwenzakalayo, sibona ukuthi kulezo sigaba kukho okuningi okwenzakalayo eMathebeleni.
I think abantu bayazwisisa into kade senyuzini le endaweni eziningi abantu bakhuluma ngakho kuWhatsApp. So abantu bayakwazi ukuthi kuhambe njani, bakhona abanye abahambe lesifiso, bakhona abanye abangabe shisa but bengelakho okuthi beniki. Into engikayile weather report okokugcina lapha just a few minutes ago bebesithi izulu leli lingafika kuwo Mashonaland East lasemaswingo. Ngingazi ukuthi lingafika yini lapha but ngiyakhayela i-weather report yobulawayo le Mat South bekungani nje soze kube lohlupho singazi njalo ngoba akula muntu oyincontroli le ngomumo womkhadi uyatshintsha anytime.
Lo umnumzana Senzele Ndebele isiphathamandla senkampani yeSite njalo eyintatheli izindaba sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala kubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Izilimo sezichile emasimini esigabeni seGwanda. Sokuthiye iningi lezakhamizi libhekane lendlala embi kukanti izifuyo lazo zisengozini yokucuba ngoba amadlelo lamanzi esilela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iningi lezakhamizi lithi belilethemba lokuthi lizadobha ukulutshwana emasimini kodwa ukusilela kwezulu sekudala ukutsha kwezilimo ezigoqela umumbu. Lokhu sekuthiye inkulungwane zezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni zibhekane lendlala embi njalo zithi ngaphandle kokuthi zithole uncedo lokudla zizabulawa indlala. UNkosazana Betty Ndlovu oyisakhamuzi esiteze uyilonke phansi kwenduna uMathema uthi lilutshwane izulu elinelo nyaka.
Lanxa izulu linile akulalutho, sesikhangela intanga lisina lisenze sikhangela ukuthi izidlamakha kambe kulo muntu angaphila ngamajodo. Bona abakhulu bethu kabazama ukuthi nxa kuthiwa kuyaholwa kungakhethwa muntu ngoba wonke muntu uyalamba. Lokho kuthi kuthiwa kuhola ubandobandobane hayi akusebenzi lokho, akubhaliswe nje ukuthi wonke muntu isakhamuzi siyahola. Into esiyicelayo leyo siyahawula vele hayi.
Isimo sibi njalo eNtebe phansi kwenduna uNhlamba lapho iningi eselilahle ithemba lokuvuna. Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane uthi babhekane lendlala ebuhlungu.
Lapha sesibhekane lendlala enye embi ebuhlungu kakhulu ngoba andiyabona umumvu onje vele sokuthile nokuvuka vele mbole ukuthi ngabe kusavuka ngoba vele akusafakanga lutho ngitsho. Lapha vele sokufunakala usizo lukahulumende ukuthi nxa engancedisa nje abantu ngoba indawo yonke vele hayi indlala ikhona. Ikhona indlala kakhulu ngoba bonke abantu nje abayalale area yonke nje ngathi kuwa 13. Kuwa 13 yonke nje vele hayi vele sokufiwe.
Urhulumende sehlise inani lalabo abathola umumbu phansi kohlelo lwakhe osekujeyiningi libhekane lendlala. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila kawa 13 njalo uthi ukudla abakutholayo kuvela kurhulumende akweneli lapho kuqathaniswa lenani labantu abahlaselwe indlala.
Sibone ngazane labe silabo sibili ewodini lapho kwakuqala bekungu-880 sazokwazi ukuphungulwa kathe sikule 530 abaholayo esikhangeleleyo sibili ukuthi bangafuna ukudla abafika about 1000 sibili ngoba wonke umuntu okhona uvela kulalutho.
UNdlovu uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende asungule njalo avuselele indawo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation afana lawe eGuyu ukuze izakhamizi zingahlaselwa indlala.
Ama-irrigation akula mizamo iwadele irrigation layo engayenzi kahle iward 40 besithembelele naleli damu ebesithi lizakwakhiwa emanyange lapha sisithi phoselwe lizaba lithemba lokuthi sivele ama-irrigation akula sibili irrigation lapha kithi. Emanyange lapha kuke kwabonakala kule mzamo sibi kwenzakala kwaphonga ukuthi ngesikhatshana kwahle kwathulisa kwathi zwi. Izakhiwo zikhona sibile zezindlu kodwa kula movement ekhona yokwakhwa kwedamu.
Ukutholakala kwamadlelo aluhlaza kanye lamanzi kulesi sabelo sokubangela ukuthi izifuyo ezibalisa inkomo zibe sengozini yokucuba. Usobhuku wesitezi umnumzana Promise Shabangu uthi balodubo lokusilela kwamanzi okudala kumemetheka kwemkhuhlane.
Uthuli nangokwakhe esivele simthembile vele lo nyaka zazikeleza kula manzi.
Njalo izakhamizi amanzi vele wona akula manzi kwenale ndawo nxa bethoyo bathi kule dwala. Le ndawo okuthiwa ilandelana lezimayini lapha eblanket mine okokuthi nxa uhulumende engasave imigodi isayithi yamanzi lapho ingatholakali kwenzela ukuthi abantu silande amanzi aklini siyawathatha kulezo ndawo. Kuvele abantu bayagula kakhulu ngenxa yokuthi akudliwa into eziklini khona.
LeZimbabwe lonyaka lithole izulu elilutshwane kakhulu lapho kuqathaniswa leminyakeni edlulileyo osekujeya izigidi ezinhlanu zabantu zibhekane lendlala embi. Ugatsho lobona ngezomumo omkhathi kanye lendlala emazweni awe-SADC ole-Famine Early Warning Systems Network FuseNet luthi labo abazavuna bazathola imbijana engasoze iqede inyanga ezintathu. Izabelo zezansi kanye lenyakatho emandebeleni ezinye zibikwa zihlaselwe kubi indlala njalo iFuseNet ithi lokhu kuzadala ukuqonga kwentengo yempuphu okuzabangela ukuthi ezinye imuli zehluleke ukuyithenga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Asis Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingabe litshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami ngoChris Gande. Namhlanje sixoxa lomnumzana Ndodana Sithole, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi ezisebenza emgodini eye-National Mine Workers Union. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, yabonga.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi abantu laba abafela engozini yomgodi sizwa kuthiwa ababili asebekhitshiwe sebeze bayenza ukuthi bonke ababefele emgodini sebekhitshiwe. Kodwa sike sakhuluma lawe usithi abantu bengafika kuma 80-90 kumbe 100.
Ya, laphana kulenkinga lapha ngoba singakhangela abantu abana babebaningi laphana. Kodwa into esenzakala laphana yikuthi bona sebesebenzisa i-record yabantu ababesazakala. But labana abangena bengamalokuzeni bengama-gold funders labana abangekho emthethweni kukhanya basakhulume ngabo. Ngoba kwaphuma khona two labana mina ngakhuluma lomnye umuntu engamfonelayo khona ngalo is a reliable source. Sithi abakhipha khona abantu abangu-two labana babebona ezinye izidumbu phansi ezase ziku-condition ye-decomposition. So to say ukuthi abantu labana baphela ungenza kuphikise wena ngangangena ngawakhipha nguwe but kunekho bawukhuluma but hayi anilaqiniso lakho.
Manje abanye ababekhona abasinda engozini le bathini nxa likhuluma labo bayavuma yini ukuthi abantu sebephelile abakhitshwayo kumbe lezi dumbu ezakhitshwayo?
Abantu ngakhuluma labo abanye kabacaci kuhle ukuthi bakhulumale bayesaba ngoba njengokhuluma abantu abantu labana abangena kungekho emthethweni laba abangeni bodwa abantu laba kulabantu ababathumile ababe basebenzele so bakwanisile batshele bonthi no information le yasifuni njani ihambe kakhulu ongababuza abanye akabaphuma egcekeni.
Manje labo bona labo kade behlenga abantu bathi kuthiweni izavalwa imigodi leyo bangcwatshwe yini bonabo abasalela phakathi?
Bonakho kuza kwenzakala njengaliyanyake yenzakala e-Ejinoy ngahamba ngayabona khona ngale bacina kukhani ukuthi abantu labana kabaphumiseki bacina bengcwaba kunjalo bavala. Yikho okufuna kusenzakala bengabona abantu abakhonakhona kusafikeki bacina bevala kuphele bengcwabe kunjalo. I think yikho kuyabe sokusela.
Manje abakho yini abanye abalezihlobo ezingakhangelwanga kumbe izidumbu zabo ezingatholakalanga elike likhulume labo?
Hayi okwakhathisi kangikabatholi abantu abanjalo. Abaningani labafoni hamba abo hayi ngasasabeleki ngizame ukuwafuna angisazwisisanga ukuthi kwakusenzakalani ababetshengisa babelezihlobo ukuthi bekwazi ukuthi zaphuma kumbe kazifumanga abanye bakhona babengasabambeki.
Okokuthi ngokubona kwakho nxa kuyukuthi uhulumende waphangisa ukuphathisa babezakhitshwa yini abaningi ababephila?
Ya abantu babezakhitshwa ngoba laphana kukhanya kwaba le delay okwenzakala khona ingozi leya ngakho kubanga le delay kwaphangisa kuletwa ama-pumps okupompa amanzi lana abantu babengasizakala laphana.
Manje ungathini wena nxa ukhangela khona okukwenzakalayo ukubana kungaba kulezi dumbu ezizaphonga ukungcwatshwa kungaziwa khonaphana kungathi wani khomba?
Yahayi yabe zinjalo ziyahlupha elizweni lethu ukuthi uzwisise ukuhamba njani ngoba ngakuthiwa into ziyaphuma egcekeni kukhulunywe kuze kuyazwisiseka kodwa indaba zokuthi kuyakhulunywa sometimes okungayisikho then abantu engebetshinge betshe ukuthi ningakhulumani nithi kufuna kungabi leqiniso elicacileyo ukuthi libone ukuthi lokhu yikho yena okwenzakalayo. Kodwa into ezinjalo kuyafanele ziphume egcekeni kwenzeka ukuthi kwela kusasa ingozi ezinjalo zivikeleke ngoba singafika into ezibulala abantu ukuthi abantu basenjani kwela kusasa ukuthi abanye bazaphinda futhi benze khona lokho bephe futhi sokungcono into ezinjalo zisime egcekeni abantu befundise ngoba abanye baphunga ukufika bengene emgodini enyalo yavalwa kudala ingasasebenze eyingozi ngoba bengafundiswanga ukuthi bedinga imali kuphela sabe beloku befela emgodini. Kodwa kungaphuma egcekeni umuntu okuyefundisa ukuthi no indawo ezinjele engazingeni abantu bengaphila.
Hhayi kuyezwakala sibongile ungavalelisa uZulu.
Hhayi ngiyabonga uZulu ngiyabatshela laba abangena emgodini ngenke emthetheni ukuthi please kabazame ukunanzelela bengaphelele emgodini.
Hayi kuzwakala sibongile. Lo ke ngumnumzana Ndodana Sithole, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi ezisebenza emigodini e-National Mine Workers Union. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC njalo eyisiphathamandla saleli bandla kudalele ephalamende. UMakhumalo usanda ukuvela kwelebhilithani emhlanganweni wenhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazane.
Hayi, bengihambile ebhilithani ngangingene izisebenzi zasedilisane ezikumhlanganiso okuthiwa yi-Unite. Babe lomkhankaso wokuthakazelela ilanga labomama, njalo belomkhankaso wokuthi uhulumende ancede ngezigqoko esizigqokayo uma inyanga ziphela nxa sezingena esikhathini zabomama. Kukhanya sokulodubo oluthe xaxa ngokuswelakala kwezigqoko lezo, njengoba sonke siyazi ukuthi lapha ekhaya seziqalile njalo ukuthi singatholakali. Uma zitholakala zithengwa ngentengo enkulu kakhulu ukuthi omama sebesehluleka ukuthi banelise ukuthenga izigqoko zabo inyanga yonke.
Umhlangano lo ubulinceda ngani ngolwazi kumbe ngokuthi lifike liqhube inhlelo ezinjani emakhaya enu?
Umhlangano lo unceda ngoba sonke siyazi ukuthi ngo-2005 ngake ngangihamba eBlaster eBritane ngisiyakhankasela izigqoko zabomama esithi ngesilunga ama-sanitary towels. Ngajaya umkhankaso omkhulu kakhulu lapho kuze-CTU sanelisa ukuthi sivise imota i-40 ton iphelele lezo zigqoko. So umkhankaso wabo sebezawuhlanganisa labomama baseZimbabwe. Njalo senze omunye umkhankaso ukuthi siyakwazi ukuthi entolongeni omama abasemajele bayancitshwa izigqoko zabo ezangaphakathi ezokuthi babe ngomama. So sokulomkhankaso ukuthi sibadingele lezo zigqoko, sizame ukuthi sizilethe ekhaya incedise omama wasentolongeni.
Imali yalezo nhlelo yonke ihleliwe ikhona?
Imali leyo izisebenzi zasebhilitane sezizangena kuZulu kuzisebenzi ebhilitane ukuthi bakhankase sanelise ukuthi sithole leyo mali. Bayathembise ukuthi hayi umkhankaso uhambela phambili sibili, ngoba nganelise ukuthi ngibhode ebhilitane yonke ngixoxisana nabomama, njalo hhayi kukhanya lelu daba bazakhuthaza sibili njalo bafuna ukulenza ngesikhathi esibhijana.
Yizizalwane zakhonale?
Iyisebenzi lezi izizalwane zasebhilitane.
The ukhangela impilo yabo iqathanisa le ekhaya, ungathi abesifazana kulelo lizwe bahlezi ngcono yini kulaba eZimbabwe?
Hayi, singakhangela eZimbabwe, hayi thina sikhatshana kakhulu. Yebo, naye kuningi abakukhalelayo njengabomama, izigqoko zabomama, ukuhlonipha ukuthi nxa sesikhulile lesithi imanapozi. Bafuna ukuthi abaqhathi bakulandele khonokho, njalo omama banelise ukuthi uma bengena ezimbuzini zabomama banelise ukuthola izigqoko zabo ezimbuzini bengazibhadaleli, zibhadalelwa ngumqhathi. Njalo bebekhankasela ukuthi akukhangele udaba besifazana abalabantwana abaya emsebenzini, kube lezindlela lapho kugcinwa khona laba bantwana onomama besemsebenzini, ngoba ukuthi badinga abantu ukuthi bagcine laba bantwana kufuna imali eningi. So ngomunye womkhankaso wabakhala ngawo khona ngale eBritane. Kukhanya ngithe fika ngikhangela ebulenjini uhulumende usevumile ukuthi izikolo zonke ezisebhilitane zizaphiwa izigqoko zabo ezenyanga yonke kungelantengo, okutho ukuthi umkhankaso wabo ukhanya usuphumelele. So ngilethemba ukuthi le eminye imikhankaso ekhona izaphumelela. Njalo omunye umkhankaso wabo ngokuthi omama kumele bahole imali ezifanana nobobaba uma besenza imisebenzi efana nayo.
Leyo balaleli bingxoxo lo Nkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC njalo eyisiphathamandla saleli bandla edale lephalamende, sixoxela ekobulawayo esanda ukuvela kwelebhilitane. Yebo-ke, sidibaneni njalo futhi ngomnye umgqibelo siyabe silolunye njalo uhlelo oluphathelane labesifazane. Iqembu le-FC Platinum seliphumile emdlalweni we-2019 CAF Champions League ngemva kokunqotshwa ngele Esperance 2-1 enkundleni eBarberville Stadium ngoBulawayo. Okuningi ngalomdlalo asikuzweni kungqoqo lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Umdlalo uphele usithi wona FC Platinum 1 Esperance ye Tunisia 2. I-Esperance ihambe ku-halftime ikhokhela nge-1 ka-0 lapho abahlohle khona ngemva kwe-15 minutes. Kwazokuthi abafana be-FC Platinum basebeyenelisa ukubana be-equalize ngemva kwe-63 minutes lapho kuhle khona u-Ali Sadiq. Kodwa kuthe umdlalo ususele ukubana uphele sokusele imzuzu engu-6 benelisa ke bona abafana be-Esperance ukubana behlohle. Bekungumdlalo ke lowo wokugcina we-FC Platinum ku-CAF Champions League. Kodwa bazajabula ngoba bayenelisile lonyaka ukubana bangene kulokhu abakuthi ngama-group stages. Kodwa uzananzelela ukubana emdlalweni yabelitshumi abayidlalileyo bayenelise ukubana benqobe kanye, bazodrowa kahlanu basebetshaywa ke kanye bona laba abafana be-FC Platinum. Okukhangelele ukubana kuhlandla elizayo bazayenza ngcono kulalokho abakwenzileyo. Kuleyi igrupu abakiyo, iqembu eseliphumelele phambili yileyi Esperance yase-Tunisia. Kuzakuthi ke kukhanye ke ukubana ngeliphi elinye iqembu elizaqhubekela phambili lapho kuzadlala khona i-Orlando Pirates eye-South Africa kanye le-Horoya eye-Guinea. Kodwa ke bona abafana basekhaya be-FC Platinum kutsho ukubana kuphelela lapha okwabo okwe-CAF Champions League. Bekuvele nje khona sokuphelile bebuya kulomdlalo we-Esperance, kodwa abaningi bebekhangelele ukubana kuma-group stages bebebeke banqoba. Kodwa kutshengisela ukubana emdlalweni yabo engu-6 kuma-group stages behlulekile ukubana benqobe.
Kungani iqembu le-FC Platinum lehlulekile ukuvimba elesibili?
Zananzelela ukubana ngemva kokubana i-Esperance iyehlulekile ukubana ihlohle yasivumela ke i-FC Platinum ukubana i-equalize. Abafana be-FC Platinum mbone ngathi basuke bazifaka kulokhu abakuthi ngesilungu under pressure, bafisa ukubana ngabaya-attacker kakhulu ukuze bewine lo mdlalo. Bathe besenza lokhu ke basebevuleka emuva, lokhu ke okuvumele i-Esperance ukubana ikwanise ukuhlohle. I-Esperance uzananzelela ukubana ihlohle ngamabhora kade bekhatshana kakhulu, betshaya bekhatshana, okutshengisela ukubana bekuyukulala kancane nje kwamafana be-FC Platinum. Sebelokhe bekhangelele ukubana behlohle bewine lo mdlalo. I-FC Platinum kuhlohle lo jaha bamuthi ngu-Ali Sadiq.
Abalandeli benguqu bamukele njani lo mdlalo, bebeziphethe njani?
Abalandeli babuye bengekho baningi kakhulu, kodwa bawukholisile umdlalo, ikakhulu labo abe-FC Platinum akade bevelela ezishabane babuye ngobuningi kwabo. Kodwa zange sibone abantu abaningi kakhulu. Zakhumbula phambilini ukubana lapho bedlala le-Pirates kwagcwala sibili e-Barberfield. Babuya sebedlala le-Horoya kwaba ngconywana, kodwa namhla bekwehlile inani labantu ababuye bazobona umdlalo.
Leyo yingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe esixoxelayo ekoBulawayo.
One more, I'm going to Pamuze amantombazana nithathu ngibe umuntu wesifazane ngisuse makhomeni ngisuse makhosombe
enzisayo umculo kaMlindo the vocalist sithi ngithanda wena ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi sokutshone abantu abangamachumi amathathu lanye 31 esigabeni seManicaland kakhulu eChimanimani ngezulu lesiqhotho eliselizweni ucyclone Idai. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko eduduza abathinteke kulingozi eselizweni le United Arab Emirates lapho afike khona namuhla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.